Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 13 kuzibandlela 2021 ngontunga milinkumo endaveni zekuseni lamhlanje
siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane
kubhubhe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 velomkhuhlane lo
ngwala $50 yakukhona inilizi lokuthenga isinko ayenelizi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi
ibhanga elikhulu lelizwe Reserve Bank lithi liza kwethula $50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo iParliamente yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lanye 551. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhuphuke baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,239. Phakathi kwababhubhe izolo abayisikhombisa ngabakubulawayo kuthi abanye njalo abayisikhombisa ngabeManicaland. EHarare kulababili abahlanu eMashonaland Central kanye lababili eMaswingo. Ukukhwela kwenani labantu abafunyana belomkhuhlane lo kanye labafayo kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi azisenelisi ukufinyelela amadolobho lezibhedlela ngenxa yeziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokuthi sezisesaba lokuya emasimini ngoba zivinjwa ngamasotsha lamapolisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wehlanganiso ehlomisa izakhamizi ngamacebo okuzithuthukisa eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Fumani Ndlovu.
Akula information abantu abayiphiwayo kuthule nje siyabe sisizwa amahungahunga kodwa kungela buqiniseko obukhona ukuthi esigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akula ndlela zokunika abantu imbiko emaphandleni yikho lolwazi lwe-COVID-19 lusilela kakhulu labantu bengakuthathi serious indaba ye-COVID-19 ngenxa yokuthi akulambiko ebambekayo kumbe ngithe lesizotha abantu abayiphiwayo. Indlela abantu abathola ngayo imbiko indlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media akula formal channel.
Abantu bayenelisa na ukuthi bahamba-hambe kumbe bayavinjwa njenga lokhu esizwa kusenzakala emadolobheni.
Ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a affecta kakhulu abantu bemakhaya. kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yala ama restrictions sokusiba worse ukuthola i-transport okwesibili ama services abantu bemakhaya ama services amqoka bawathola kathana izibhedlela zikhathana akula ngeyindlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela inengi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimoto kungakho ke nxa izimoto zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba hambe bethola ezempila kahle bebethola okokubaphilisa kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku district officer wemapholiseni kumbe ngithi u station officer wemapholiseni kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandle
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi ibhanga lakhe liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa ulandule imbiko ebisithi baza kwethula njalo i-$100 le-$200. UMangutka uthe kabalalo lolo hlelo okwamanje. Kepa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukuze kuqedwe udubo lokuthwala imali enengi abantu besiyathenga okuyizinto okungatsho lutho kumele ibhanga elikhulu lelizwe lethule imali engange $2,000 ebambeneyo.
Kuqondile njalo kulungile kubana kubuye imali ama-denominations angane athe qaqa singakhangi ngela ukuthi sokuhlala isikhathi eside lokho kwabuya ezimdola lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-Reserve Bank nxa besithi bazaletha $50 kuphela ngoba besikhangelela ukuthi belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayenelisi lokuthenga isinkwa lizi lokugada umthova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha okuyi-convenience but ikudlalisa isikhathi abe kusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana i-US denomination yethu ilingane le-$20. In this case kutsho ukubana yona le US denomination yethu ingaba yi-$2,000 ungakhangela kathesi ubana unqamntu ethwele i-1,000 eyama-$2 yebo kuyimali enganani yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobubelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ubelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa ubunganeno ngoba ngakhangela iprice eZimbabwe idetermine foreign currency kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auction system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa irate engasiyo auction nxa sebethengisa kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa irate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho kulabayephula umthetho kulabo business amabhizimusi labo abathatha esingathi advantage ye-situation bebekhweza ama-price mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo kodwa konke lokhu kufuze sikunanzelele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenele futhi ku-lockdown kuzaba nzima ukuthi sithi ububelo lobuvela ukubana sokuziza kwe-economy kumbe ukutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafitshane esithi limited economic activity evela kulockdown.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Idale lePhalamende eMelika lizavota namuhla phezu kohlelo lokususa uMongameli Donald Trump embusweni olwe-impeachment. UTrump wetheswa icala lokutshotshozela ukulandule ukuthi nguye owatshotshozela lolu dlakela. Amapolisa athi kulakho ukuqhamuka olunye udlakela ngoba kulabasekeli bakaTrump abaqoqa ukutshengisela bethwele imibhobho ngelanga lokuqala kukaBiden umsebenzi. Sixoxele ntathela izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amazwi kaTrump lawa kunzima ukuthi singawaphatha njani ngoba ungakhangela kwelinye icele kuvamile ukuthi ngemva kokhetho lonke abantu abancintisayo bayatshela abasekeli babamasupporters abo ukuthi khona will defend our vote. Ukuthi babe sitshoni because lama Democrats ayakutsho lokhu. I mean lapha South Africa siyabezoma uSimaimane bethu njalo oJulius Malema eZimbabwe nisawujamisa bethu njalo ukuthi will defend our vote. Ukabe kusitshoni ukuthi defend our vote. Iyo indaba esingakhuluma ngayo ngolunyusuku but ukuthi inkulumo zika Trump zona ngazikhangela iminyaka from lapha aqala ukukhuluma khona engena ku Twitter ngumuntu othi into efikile ekhanda lakhe uyayikhipha nje ukuthi ubani lo bani imthinta njani akakunaki lokho Trump as long as yena umbono wakhe esewukhulumile.
Udaba olukhulunywa yi-FBI olokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela bethwele izikhali bethwele imibhobho ngelanga uBiden ethatha umbuso ulubona njani?
Singawukhangelayo nje ukuthi it's a democratic right yomuntu wonke umuntu wonke ulelungelo elokutshengisela kodwa kubuhlungu yokuzusiza ukuthi e-America impobho iyatholakala kalula nje and iningi lalawo bantu abathola imbhobho unfortunately ngabantu abasekela uTrump. So nxa bephethe imbhobho kusho ukuthi kuzoba lodlakela kuzoba lokudubulana kuzoba lokusekakala kwempilo kodwa ke isizathu sokudemonstrator yiye kulilungelo labo ngoba njengabalandeli bakaTrump bayakholelwa ukuthi baqilwa kodwa ke ukuthwala umbhobho ke lapho esesaba khona ukuthi kuzaba lokuchitheka kwegazi ngoba each time e-America umuntu wathwala umbhobho kule gazi elichithekayo baba khona abahamba bedubula abantu emasinagogo bebe khona abantu abayadubula abantu ezikolweni emamolo. So hayi kuyethusa kwameleke nje be-FBI isitholele imbiwo iqinisekise ke ukuthi ke akulakulahlekela kwempilo zabantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware yintathela izindaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukubotshwa kweziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Job Sikhala lonkosazana Fazai Mahere kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono yindlela kahulumente yokuhlukuluza labo abaphikisana laye. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokwethula impiko eyayisithi kule pholisa elatshaya usana lubelethwe ngunina eHarare lwafa. Abasolwa bavalelwe njalo bamiswe emthethwandaba izolo lakuthange. Baya kuphikisa ukubotshwa kwabo besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa yi-Constitutional Court. Kodwa abatshutshisi bathi ulokhe usebenza lumthetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kubuhlungu ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibail. AmaZimbabweans ayancitshwa ibail. Kakhulu abaku-opposition lama-civic society leaders, lama-human rights leaders. Kodwa abezanu phefa benza i-corruption besidlimale busuku lemini bazihambela nje kungani abalamacala. Silabo abantu abadlimali ka-COVID Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi director of information wezano uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama examples abantu abaningi abahuquluza imali echiyajwa. Silaye abantu abadla imali eningi ku-grain marketing board abadla imali eningi ku-command agriculture akukhulunywa ngakho. Yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela i-constitution sikhanga. Kasa sisenza konke kusemthethweni sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile ulolunya uyakuziqhenya ngalandaba lempilo yabantu ngisho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafuna.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule.
Lezo izephulamthetho ezibotshiweyo Job Scala lo Fatsa Imahere ukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana ibo abantu abamele bebotshwe lapho lokho abakukhulumayo lokho bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazama ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende bafuna ukungcolisa amapolisa bangcolisa uhulumende yindlela abakwabafuna ngayo konke lokho kade bekukhuluma zaba zama ukuthi bazondisa abantu abantu bahlale bezondi bengabazondileyo begcona uhulumende bengcolisa uhulumende ngokunjalo izeplamthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa baya kuma emthethwandaba ngokumela amanga bemele ukukhuluma amanga kutsho ukuthi ngezindlela kulamanye amanga abamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bebumbela amapolisa amanga ukuthi amapolisa abulele umntwana ophilayo ozikhambelayo ngokunjalo izeplamthetho azijeziswe azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba abantu abadala zama ukuthi babe sonke isikhathi bebegcona uhulumende lapho kungadingakali khona.
Okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni lingathini ngalokho.
Engabacebisa khona kumbe ngicebisa amagqwetha awo abakusebenzise khona okwabakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi njengoba bevele sebeyizibotshwa ngabe sitsho njalo nxa kuyikuthi khona okwabakukhuluma ngakho abami phezu kwako bethi kuliqiniso akube yiwo umthetho lo abame ngakhona ukuthi ekusekelwe sombuso esitsha kasiselakho lokho kodwa ke engikwaziyo ukuthi amapolisa umthetho bawubonile babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona umthetho omile olizwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo wethekelele umsakazo weVoice of America eWashington DC ngovulo lapho acizelele khona ukuqakatheka kwenhlelo zelizwe lakhe eziphathelanelo kusakaza kwamanye amazwe. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Lokho bekungokokuqala ukuthi umnumzana Pompeo afike kulindawo lapho agcizelele ukuthi utshela wonke amazwe awethekelelayo ngembali yeMelika yokuqhuba umsebenzi omuhle kakhulu kwezemsakazo.
It's about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
Ukhuthaze umsakazo weVoice of America ukuthi usakaze imbono eqondileyo esekelwa nguhulumende weMelika emhlabeni jikelele. Hashi eyabo hulumende abaloncindezelo abangontando kayiphikiswa. Umnumzana Pompeo unike umzekeliso ngohulumende weChina, Iran, leNorth Korea wathi abahloniphi ilungelo loluntu okuyinjongo enkulu yeMelika.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Uthe ohulumende labo bafuna ukuthi abantu besebenzele bona kulokuthi kube yibo abasebenzela abantu. Lokhu kuza ngemva kokutshengisela kwabasekeli bakamongameli Donald Trump abangena edale lephalamende eMelika yeCongress ngeviki edluleyo ngokungekho emthethweni. Imifanekiso engxabangxoza eyenzakalayo yasabalala enkundleni zokuzilibazisa emsakazweni lakumaphephandaba amaningi emhlabeni jikelele. Lanxa uMnumzana Pompeo wakusola lokhu kusanda ukwenzakala, ubikwa engazange akhulume ngakho njalo ekwethekeleleni umsakazo weVoice of America, yona ebucwadlana lesakhiwo seCongress lapho okwaba leziphithiphithi lezi njalo okulokhu kuludaba olusemilonyeni yabaningi. UMnumzana Pompeo uphethe inkulumo yakhe ngokutshayela ihlombe izisebenzi zomsakazo weVoice of America.
You've told everyone who will listen, indeed some who didn't want to, the truth.
Umsebenzi kaMnumzana Pompeo ukhangelelwe ukuphela kuyona le inyanga. UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki ambalwa alandelayo ukuthi athathe intambo zikamongameli. Kusekhethe uMnumzana Anthony Blinken ukuthi kube nguye umabhalane kahulumende wakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa wempandeni uLisani Ndleya obhekane lecala lokubulala unina loyise utshele amapholisa ukuthi wabulala abazali bakhe ngoba babemthakatha. Iphephandaba leHerald lona lithi umasipala weChitungwiza uzadiliza izindlu ezizinkulungwane ezilijumi lanye eza kiwe ngaphandle komthetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma uGift Sonduko Fokandlovu lapha ePlumton Down yokhamba. Basakazi, ngicela ukubuza kanti washona uKhaliphani Phukeni? Washona uKhaliphani Phukeni nomakhubhe wakhe? Mbese ndilungisa la, lokuzwa abantu bethi umakhubhe washaywa leso zweli ngoba elindebele, hayi akele ukukhuluma amanga manje. Umakhubhe washaywa ngoba esupportizana. Loko ukuthi uDouglas Monzoro unjani? Uyamxotsha kanti ngesikhathi bexotsha uBhebhe angithi babe samnandi kwakusazi babe sazwana kusasemnandi. Kayekele uDouglas la ibusi. Hayi umakhubhe washayelwa nje ukuthi usupportizana. Ya akukho okunye wakutshayelwayo. Kodwa uKhaliphani Phukeni watshona phi basakazi? UKhaliphani Phukeni wayakwazi ukuthi ukhosi ngabaZulu. Manje unyenema uKhamisile nje. Hayi ngiyabonga basakazi, bengithi ke ngiyenhleke nje ukuthi kanti uKhaliphani Phukeni unga ngokuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli bakaStudio 7, ngingelela kakhulu abafakazi bezindaba zethu. Ngikho lapha nje sihlupheka seboda ngomunye wabalayitshayo. Imoto akazivunyelwa sesiphendukiswa bhekhi ukuthi wabuyelane eSouth Africa. Iboda sebeyivalile eZimbabwe, asikwazi ukuthi wayesihlukunyezwa ngale ndlela. Bathi siphile ngaphi?
Sarunani basakaza bahle uhlelo lwethu uhlelo oluqotho ngualeki nyathi okhulumayo. Hayi thina silapha eSouth Africa uyesaba nokuphuma nje endlini ngoba wazi uma usubuyela endlini uzakuphi uyabuthi unjani uthi uthethe lo mkhuhlane uyabo ngawuthathanga. Kunzima kakhulu, sathi thina ngcono mina nonkosi asingaye ekhaya silinde kuze kube clear. Manye amangala uzumemetheka kangaka uthi siyahamba nekhaya siyebona abantu bethu sesithi isikhathi. Kunzima mpela, kunzima kakhulu kakhulu kakhulu. Masikhumbula ukuthi asikwazi ukuzaphetha ngani loku sikhona lapha. Abantwana basekhaya thina silapha, so kubunzima bakhona ngokungazi ukuthi abantwana zaphinde babone futhi kumbe sokuphelela khonapho. Kuba nzima mpela kakhulu emcabangweni, kuyatraumatize mpela kakhulu.
Umsakazi kaZulu, umsakazi kaZulu, umsakazi kaZulu, nolukhubela ngukhona lokhu. umntwana wale ngokudla kwamahlabathi olifulabhuzu esigabeni sasengwanezi kodwa ngokuhlala ndihlala la eSouth Africa bebhola ndaba zomsebenzi ngihlala edabeni thina mina engibhekane nakho ezakhuye ngibona futhi okubhekane nabantu abaningi ababuya kwamanye amazwe inkinga le COVID-19 cause i-challenges esinayo manje ukuthi imisebenzi eminingi ivaliwe abanye abantu abaningi baphila ngokudayisa njengabantu ababuya ngaphandle izinto zisesiba nzima kuthanda ukuba nzima abanye sisebenza abanye basebenza ema-contractini abanye kusho ukuthi sokuthanda nje ukuba nzima ebantwini ngoba le mali le yesibonelelo sikahulumeni bengayitholi wonke umuntu nje ukuthi adle afoke ukudla etafuleni lokubana aqala asebenza kodwa ngenxa yokuthi imshwarensi ivaliwe ungakhuthi yakhumbula abantu abama-restaurant amahoteli tefana nanezizesiva kakhulu abantu ababuya ngaphandle kodwa manje phela ngenxa yalokho asevalile abantu bahlele ezindlini nomastendi bafuna imali zamarenti kuba nzima ebantwini bakithi kakhulu thina esilala emazweni impilo ithanda ukuba lukhunye impela kodwa sithi maybe ngegama likaNkulunkulu kuzodlula phinde kubuyele esimeni esihle ngiyabonga abasakazi ngithi shelelele
Chakazi omuhle siyabonga inhlelo zethu ezinhle sikhuluma kakhulu ngesibhekane nakho manje kusiku lockdown ngamalanga wona lawa bhekane lohlupho sibi singakulindele ukuthi ngwenze nangu sokukhona ngabantu esiphila ngokuzihamba hambela akula kuhamba nalaba abazamelwayo ukuthi bethengise umbululude umbekwini bayezilisina lamagolo amacimbi ngabasayenelisa ukuhamba ukuyadinga amacimbi kuzihamba ngani sofuna izincwadi ubusobhuku sofuneka la yonke indawo nje uyabesikola ama-check-up so yobuhlungu esinabo esibhekane na kusho ukuthi nyamalanga wena la ngo-30 siza kubona sibi kwagela ikhendile kumbe sithi ingidi ilahle kulukhane kwafa kwelahle ngengidi ingidi iza kubona kunzima bakithi umoveni ngwenye yakudalula
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Siziqibe ngezivela kwamanye amazwe. Kubhubhe abaphathi ntambo bakahulumende weMalawi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 izolo. Oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda emele ibandla elikhulu eliphikisayo umnumzana Bobi Wine uthi ungenelwe ngamasotsha endlini yakhe izolo atshaya omantshingelane bakhe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamajumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa lithi kalilalo uhlelo lokwethula i-$100 kanye le-$200. Iphalamende yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.